sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 kuMpumfu 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje
kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamachumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lobuzima nje libona akusela amanzi, akuselani izifuyo vele seswethi zenze njani. Labantu kade bephila ngalo le damu sekulobuzima la.
Sezivaliwe izibande ezinceda abantu abaningi eMathibeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamajumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu. Kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes, and the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Sesifelwe izindlovu ezingu-39 ikakhulu eWange National Park ezingu-12 zifele duzane le-main camp. Uphenyo lwethu lusivezela ukuba lezi zibulewe yindlala nempondo sizifice zikhona wokuthi aso poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali, njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lize line.
Lanxa kungazakali ukuthi sekufe indlovu ezingaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka, indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamachumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso yezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa iZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamanzi eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine sokusiba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
Ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle. Indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezicina zibalimaza kumbe ukubabulala. Izakhamizi zedethe leWange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezinyamazana. Ngolwesibili lokhu eWange abeZimparks badubule indlovu yebihlupha izakhamizi. Umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali beWange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park, ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalindawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini.
So justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park, siyawazi ukuthi akula scarf eWange National Park, siyawazi ukuthi ama mines they are also contributing to indlovu ukuthi zi encroach kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze yaphe abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale, esithi le indlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000. Kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele parliamente isithi kumele likuvimbe. Ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngisewange.
Namhla sixoxa lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSunyet Sen eGezi elapha abantu abalesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhlalo kunye. Ake sizwe ixoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7.
Le imithi yokwelapha le mhlawumbe ugula kumbe usu-affectwa isiki noma u-affectwa ngolunye nje uhlupho osuka ube lalo. Kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona. Into ezilokhu ezincedisa nje abantu uma ngabe ufuna imithi yokugezageza.
Wena ulapha kulabo kugweja kakhulu, okugweja kakhulu abane bakhala imithi yana abayifuna kakhulu.
Kakhulu, vele kakhulu abantu abalapha bafuna, one bafuna imithi yenhlanhla, two bafuna imithi yesiki, kakhulu ngabantu abalatshwa isiki.
Kuchutu kulalana kakhulu laba kuthelwane esiki la.
Engandisiwe ukuhlangana futhi ukuthi kutholakala ukuthi basuka babe affected kuprogram esifana nabosiki kumbeni babe funa nje imithi
uyeqolo.
Imithi yeqolo.
Yona ke le siki, siki ziphi lezo zelaphayo kakhulu?
Yona nje le isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu. Isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu esikuthola ukuthi sometimes kuba ku-affected from ebantwini abangomama. Bese besuka obaba nxa sebethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba yokuthi baba-affected kakhulu.
Ye wena uyifundela njani? Uyephutshiswa wancezwa ngenhla omkhulu kumbe isangoma?
Mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo umuntu owayifundiswayo umuntu oyifundileyo ngumuntu okhonisa ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngingancedisa kanjani.
Omama kakhulu omama abalapha emayini abacela kakhulu imithi, bacela imithi yani kakhulu?
Nxa omama befuna imithi
abaningi abalapha bacela imithi yani?
Bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa isibeletho sometimes. Nxa nginanzelela ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe zokuklina isibeletho sabe mntu abe segula siphele nzima bese sithole ukuthi umuntu uyabe se-affected through ingulamakho.
Ingulamakho.
Ma ese-affected ingulamakho itshaya kubo mama esimeni sesibeletho.
Kodwa o-HIV akwabelaphi?
O-HIV? O-HIV sikayibelinye laphi laphi.
Laba lenhlanhla babe siba lenhlanhla ukuthi bathole igolide, bebaba lenhlanhla ukuthi batholeni.
Hayi, kanti inhlanhla isezintweni eziningi. Hayi ukuthi kugolide kuphela. Hayi, umuntu nxa evele le bhadi lakhe iyabe dinga ukuthi lami ngike ngigeziswe ngibe clean.
Iyabona kuthiwa ubheka mina le iyakwenza ukuthi ngikhonjwe.
Ubheka mina ukhangela le izintweni eziningi lapha.
Lo ngumnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela eGezi ubexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 eseSunyet Sen. Wezemaphandleni sezivaliwe izivande eziningi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Lokhu kwenza kukuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labomama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa umumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baxoxele Studio 7 bathi impilo iqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuthilelwa kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthelezela. ukuzela kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezinhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama project besilawo sibili abembalwa bekhona ngaphe intando kaZulu ikhona ngaphe ebamba zonke laba ngapha esilikwana. So kuvaliwe ngenxa yamanzi. Inkomo walazasela ovela amanzi okunatha. Labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga 1.
Ugcizelele sithi lezindlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo. Kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi siqhatshane thina sodwa. Nginganika omunye imbeda ethile, siyabe sincedisana inthelelisa la minthelela. Singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanani ukuthenga izimpuphu emakhaya. Sichayelana lokuchayela amagyabo. Isimo sendlala senzima kakhulu.
Inkokheli esigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamondlovu usobhuku emashalomoshi uthi damu leholube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulo buzima nje libona akusela manzi, akuselani, izifuyo vele seziswele zenze njani. La bantu kade bephila ngalo le damu sekulo buzima la. So sesihlona silindile ukuthi inkomo zingasanathi khona ngoba vele amanzi asagunjezelela udaka. Ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sibili lapha akusela nto eright. Kuphunguka isizibo. So kungamanzi okuncinci sokugunjezelela udaka. Besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwe ngukhansila kawa-2 esigabeni lesi, unkosikazi Zwelibanzi Mpofu, odwa kumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana indleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu. Iingadi lezi bezibancedisa kakhulu ngoba bebesanelisa ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ezikhulu fees. Labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathesi lezikolo lapha abantwana abaningi kabasabhatali school fees. Kulobunzima kakhulu ungakhangela sibili hayi kudoniswa nzima kakhulu. Kanti ke zene sizingathi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhatale school fees bathenge nje le mfanelo zezindlini zene ezidingakalayo.
Uhulumende uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukahulumende lwe-agritechs zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo ukuthi baqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampa bafo bembula,
lamlela ntwandwe.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
Namhlanje sicubungula iziphathelane lomkhuhlane wengqondo wona olakho ukuhlasela abesifazana labesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka Ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokunengi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinengi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinengi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza. Konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele owenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Mbingelele kubalaleli, inkinga le mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu, especially lapha eZimbabwe. Nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubobaba, ngani uhlupho lwakhona luba luningi kakhulu kubobaba. Of course omama balezinkinga eziningi ezibahlukuluzayo, Ungakhangela i-suicide eZimbabwe. I-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi yibabafa bebulawa bezibulala. Ithi 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo, obaba yibo abaningi. And i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505. Lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo, kumbe singathi i-mental health. And into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni, abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kaqhatshwanga, indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla, kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika, kumbe imuli yakhe kayisahlangananga kuhle. Izikhathi ezinenxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli. Indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe yokuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo. Indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo, kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakhe, imuli yayo ekudingayo. Xa ungehluleka khona lokho njengendoda, bakubiza njengokuthi asiyondoda, abantu basebekukhangelela phansi. So khona lokho kuyawalimaza amadoda amaningi. Isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought, nizulu kalinanga, imisebenzi kayitholakali, konke imali iyawa. Amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo. So kudinga ukuthi abantu abamadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo. Kuwafaka enkingeni eziningi. Abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo, besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake umntana zakhe afise ukubana ayenze. Abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something.
Ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa.
Salibonani, linjani? Mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi. Nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lomkhuhlane wengqondo, sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo. Njalo nxa kuyikuthi umuntu uneproblem maybe yedepression, kabahambe baye kucounseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo oserious.
Umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga, ungadinwa lokusasa. Sokwesikhathi sohlelo liphuma lendaba, litshona lendaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange-$4 million. Amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha imali. Athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo, Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ite isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abaningi Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho. Kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol ngoba nxa besenza njalo kutsho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusiba lokulungisiswa esikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini libalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto yenzakala ngayo?
Indaba ye 4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe-4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo, besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing, besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilamapolisa alama resources ase zingene liphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos ngabantu akade bezitanasela nje bebengelandaba, bekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela. Amasela sedlalela phezulu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje stridini emini kaBha libalele lasebukhweni bezinja. Amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu, banengi abantu abafundileyo, abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo, kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza, singababhici ezibini zepolitiki, singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe, njalo futhi singababhici ezibini zecorruption. Sibeke lebazisebenzele njalo sibanike ama resources.
Hayi, siyabonga Maphosa, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni. Ngiyibonga labalaleli ngaleli thuba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sikhamba lomculi kaMaskandi osachathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isengli yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangu ixoxwa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Selekwa themba lami wena washiya nasisi selokwanda themba lami wena washiya nasisi
Salimbolani umhlaba wonke jikelele ubulisayo ngufikile Mpilo Ndlovu ngizalwa endaweni yasekhezi maphisa esimphathe ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu kale ucula 2020 ngakhipha isingle track ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi Udali Wami ngazobuya ngo-2024 ngakhipha isingle track ethi Themba Lami
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ingoma ziyatholakala online uyabhala umkhumbi Ndlovu ku YouTube uyasithola la ku Instagram la ku TikTok uyasithola cela abantu bese subscribe lapha uma bengena ku YouTube noma ku Spotify bese support kakhulu ngo YouTube ingoma sitholakala khona kuzothi ku Facebook uyabhala umkhumbi Impilo Shelton Ndlovu uyangithola la ku Facebook lapha kuzobuya ku TikTok ubhale umkhumbi music ngiyatholakala TikTok ngisho into amashopo ka online ngiyatholakala bangabhala nje umkhumbi Ndlovu uyazithola ingoma zami cela abantu besubscribe laphala kuzothi inamba engitholakala kizo ku 0780896759 umkhumbi Ndlovu uyazizwa inamba engitholakala kizo indawo engikiyo eseGoli eJohannesburg South Africa ngihlala endaweni yaseFlorida
abalandeli ubatshiyela wapha manje
engakucela kubantu ngicela isupport kakhulu abantu besupport siyajabula kakhulu uma besupport
ngakuhlukana nesihlobo sikasikhangela ezinye izindaba ebezikhokhela ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kuve indlovu ezingamajumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi olivalelisayo ngumthembo sithembayo uKip Stube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.